Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 20 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
babhadala itheki bakhrede imisebenzi wama locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally embrace each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la uyabenefita, so I think it makes a good sense.
Umhlaba unanza ilanga leziphephele ele World Refugee Day lamhlanje. AbeZimbabwe abaphephele emazweni angomakhelwane beqala ngokuthi kabaphathwa kuhle.
Uyakwazi ukuthi kathi last minute abantu laba ama-RIS partners ngaze qala ukuthi zimela zivotwa akuzokube lani, kuzokubanceda ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-RIS. So into kathi ikhaya ukuthi izayenzakala ikakhulu umncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasisi.
Inkokheli ye-MDCT ilandula imbiko ethulwa ngamanye amalunga e-MDC Alliance. Wona ethesa lelibandla icala lokwahluthunela izihlalo zokuncintisa kukhetho lwetalele ePhalamende. Kwezemidlalo aqhubeka nzima amazwe asezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe omhlaba ananze ilanga leziphepheli ele World Refugee Day namuhla. AbeZimbabwe abayiziphepheli kwele South Africa besithi kunengi abakwenzayo ekuthuthukiseni lelo lizwe, kanti njalo lenhlupho zabo zinengi. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Isihloko sokuthakazelela ilanga lesiphepheli lonyaka sithi simandawonye lesiphepheli. Le inkuthazo yenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations efuna iziphepheli zemukelwe, zinakakelwe, njalo amalungelo azo ahlonitshwe. Lesi sikhalo esifanayo esiphuma kuningi labeZimbabwe abeza kwele South Africa ngezombusazwe kanye lezomnotho. Kuqula labeZimbabwe abaphephela kwele South Africa kulabongikazi, odokotela, omanjinela, otitshala, abaki, abaculi, abayanga kanye lesiphofu. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngabutho Mabhena, uthi mkhulu umsebenzi owenziwa iziphepheli zeZimbabwe ekuthuthukiseni ele South Africa.
Abanye barana ama-business ikakhulu ehlelweni lolothwa ngama-spaza shops, abanye bayizikhulu zamakampani njalo futhi basebenza kulezi nkampani ze-government othiwa ama-parastatals, abanye futhi bangomongikazi, bangodokotela. Siyababona abanye futhi bayathengisa emgwaqweni.
Amatitshala wona afike kwele South Africa enza ezibukwayo. Iningi lezikolo ezizimeleyo ezithola impumelelo encomekayo ikakhulu emadolobheni afana le-Johannesburg kugcwele wona amatitshala eZimbabwe. Enxa yokwaziwa ngokusebenza katalala, abeZimbabwe laba yibo futhi abagcwele pam endaweni zokudlela elizweni jikelele, besebenza njengabapheki lokupha isihambi ukudla. Akusakhulunywa-ke ngabakhi ngoba phose zonke izindlu ezakhiwe ngobuciko kwele South Africa kunezandla eziningi zeziphepheli zeZimbabwe ebezisakha. Le yinto umnumzana Stan Lovo athi kufanele abakwele South Africa bayibonge.
Babhadala itheksi, bakhrede imisebenzi for ama-locals. I think indima abayidlala inkulu kakhulu. I think kuqakathekile ukuthi i-Africa generally i-embrace nje each other, bebambane ngaso sonke isikhathi, because South Africa be creating employment. Umuntu local la uyabenefita, so I think it makes a good sense.
Ngitsho lasezikhundleni esiphezulu elizweni bakhona. Umnumzana Gabriel Shumba oweza kuleli ebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe useligqwetha elaziwayo kakhulu emthethweni ndaba eJohannesburg High Court. Loba kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Moses Spanda uthi bathwele amagabha avuzayo.
Okwakuqala kwabanzima vele ukuthi sithole that document ama-Islam seeker kwabantu abethu sibafundisa kuma-private school ngama-document aseZimbabwe engayazi ukuthi igovernment yaseZimbabwe iza kwamukela kumbe lapha e-South Africa futhi abasoma-citizen kuthi abantu bayahlupheka umsebenzi ayisekho yinto esihlangana nakhona.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi laba iziphepheli zezomnotho labo babhekane lohlupho olukhulu kwele South Africa.
Kwezindawo eziningi kunamalimithi okuthi ama-foreigners kwezindawo ayifuni, abafuni umuntu mhlawumbe one-refugee paper noba i-work permit. Ngezindaweni eziningi kulama-scheme abasebenzisa ukuthi abafuni abantu bangaphandle abangaka. Endaweni eziningi awukhwalifayi ukuthi uthole izinto eziningi, so kunzima ukuphila kwiziphepheli.
Iningi likhala ngokuthi kuthatha iminyaka efika ichumi umuntu lokho esamele ukuthi isicelo sakhe sokuphephela sihlolisiswe. Kulabanye njalo abathi iziphathamandla zikahulumende esemahofisini eziphepheli ziyenqaba ukwengezelela isikhathi nxa ungaphathanga imali yesifumbathiso. Kodwa umqondisi wogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Mkhuseli Apleni uthi kulo mthetho osuse ezandleni zikamongameli welizwe abakhangelele ukuthi nxa ungavunyelwa uze nqabela inhlupho eziningi ezibhekane lokuphiwa imvumo zokuphephela.
Lo mthetho usupasiwe ePhalamende okwamanje usukomangameli ukuze awemukele. Angavele awemukele, sengiza kwenelisa ukuya emankampanini amagqwetha. Ngiqashe amagqwetha ahluze zonke izicelo esezilinde ukwedlulisa amalawulo. Le yinto esikhangelele ukuthi ingathatha iminyaka emithathu.
Umnumzana Plan uthi kwakhathesi iziphepheli kule South Africa zifika izinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Phakathi kwaleli nani uyavuma ukuthi abedlula izinkulungwane ezilikhulu kubo 100,000 sebelinde isikhathi sedlulisa amalawulo bemele ukuthi izicelo zabo zokuphephela zilungisiswe. Kodwa ke uthi uhlupho olukhulu ukuthi iningi labadinga ukuphephela laba kakusizo ziphepheli zoqobo kodwa ngabantu abazodinga amadlelo alihlaza. Ngokwesinqumo senhlanganiswe United Nations, isiphepheli kufanele kube ngumuntu obalekela izweni lakhe ngenxa yokuhlukuluzwa kwezombusazwe loba ezokholo. Amajistrate 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwele Botswana khona iziphepheli zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe zikhonona kakubi ngesimo esilukhuni enkambeni yeDugwi zisithi zibulawa indlala kanye lomqando. Lokhu kuza ngesikhathi ezinye iziphepheli seziqale ukuphindela ekhaya ngemva kokutshelwa nguhulumende ukuthi kumele zibe seziphumeza phela kwele Botswana kusiyafika mhlaka 31 kumpalakazi lonyaka. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulezi phepheli zeZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa 688 esenkambeni yeDugwi engaphandle nje kwedolobho leFrancistown. Iningi labaleka emakhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008 lona olaba lodlakela olumangalisayo owagcina abanye belahlekelwa umphefumulo. Ngemva kweminyaka edlula amachumi beseBotswana, uhulumende weBotswana wethu kasenelisi ukubagcina njalo ekhaya akusela simo esibi okokuthi iziphepheli sezingenelisa ukuphindela. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke ejikelele eye-United Nations High Commission on Refugees, UNHCR, yabika nyakenye ukuthi iza kwehlisa imali enika amazwe agcina iziphepheli okwadala ukuthi eleBotswana lithi lalo alisenelisi ukugcina iziphepheli eziningi. Abe Zimbabwe labeNamibia babonakala beyingxenye yeziphepheli okumele ziphume enkambeni yeDugwi ziphindele emazweni azo. Esinye isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe umnumzana Wasu Chibi utshele iStudio 7 ukuthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje khonona ukuthi imali abayiphiwayo iyohambo inlutshwana.
Kunisa njalo nje abanye ama-1-1 sebuyele ekhaya. Babuyele ekhaya i-voluntary repatriation labor, but I saw voluntary repatriation to me vele yi deportation because unikwa $100 bekuchiye board mawuhlala kachana kachana njengemtare awufiki. $100 imali encane kakhulu ukuthi awufiki ngokuthola into zakho.
Uthi isimo enkambe nasilula iningi libulawa indlala ngoba kuthatha isikhathi ukuthi ukudla bekuthole.
Azimanga kahle lapha enkambeni eDugwi la ukudla kwesinye isikhathi sithatha 2 months singakutholanga kule ndlala umqando lo lenguba silazo sale sabuya lapha sibuye lapha ngo-2004 besinganikwa ingubo sinikwa amalembu lawa namalembu yakwazi amalembu kuyagodola kuyabanda abantwana abancane hei kuzwisa usizi.
UTV uthi okwenzakalela iziphepheli zeNamibia zona ezabaleka esiqintini seCaprivi kuyeza lakubo. AbeNamibia laba baphiwe inyanga ezimbili kuphela ukuthi baphume baphele eBotswana, amapholisa ebophe labo abazame ukutshengisela eHaburoni kuyonale iviki.
Into enye futhi ukuthi amaCaprivians, amaNamibians, kathesi kuthiwa babuyele ekhaya futhi sebenikezwe isikhathi esingange-2 months kuphela. Babe sebengekho kuRussian, abantwana baba sebekhitshiwe ezikolo. Kuthangisizile ukuthi babaphuthile khona ngale eHaburoni lapho ababekhona bezama ukutshengisela, bababambile babisele eduku. Akuna muntu vele ongakunika ichance yokuthi ukhulume. So khonoku kuyasifake ukuthi ukusihlakaniphisa ukuthi lathi sihlale silungiselele ukuthi vele kuzaba sokuyithi.
Umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weBotswana ukuze babone ukuthi iziphepheli zeZimbabwe zenelisa ukuphuma kuhle ilanga elabalabekwayo likamhla ka-31 Mpalakazi lingakafiki. Umpofu uthi abanye sebeqalile ukuphindela ekhaya noma nje bona befisa ukuthi abantu baphindele belixuku hathi kanye kanye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ukuhlaziya indlela iziphepheli ezivela kwele Zimbabwe eziphila ngayo kwamanye amazwe sixoxele umnumzana Butholezwe Nyathi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa.
Ngiyabonga umsakazi ba nami emoyeni ukuba isiphepheli bayrefugee yatshembelela kakhulu ngendlela esesibone abantu bephathwa ngayo kakhulu lapha le South Africa ngithi mina nje kumazwe ase-Africa ngenxa yokuthi amazwe amaningi ahamba asayina zonke lezi zivumelwano. Kodwa ngasho kuza esikhathini sokuthi kufanele benze lokhu abakusayinela phansi sibona umahluko omkhulu kakhulu.
Ungathini ngezisebenzi zeZimbabwe ezikhona ngapho kwele South Africa?
Yayidodethu kunzima kakhulu ngoba into ekhona eyenzekalayo ukuthi abaqhatshi abaningi baphatha izisebenzi eziya ngaphandle kwele South Africa njengabantu aba-desperate abangathatha noma yini ukuthi bephile. Sibona kakhulu ukuyenzelwa nokuhlukuluzwa kwabantu nokuqhilwa kwabantu. Yenza umuntu uze lapha ngenxa yokuthi ubalekele ze-politics, ubalekele eze-economy. Kuyafana bedewethu ngoba i-South Africa ayifani neti namanye amazwe lapho ukuthi uma umuntu efika efikele khona ekehlale enikeze i-government enakekele i-government ukuthi uma efika njela ufanele bamfunde eziphambili ukuthi kuzenzani. So-ke abantu bagcina nje bethatha noma yiphi umsebenzi esenza noma yini ukuthi ethole imali yesiphephelizika. So bonke bahlukuluza nje kuyadirayithe mthembe.
Abalencwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ke lezokusebenza bona bengabe bengcono yini kulalabo abangalalutho?
Kuyafana ngoba bavele bebheke nje bebheke ukuthi umuntu ubuya ngaphi. Yabona abantu balapha e-South Africa into ebizwa i-cult of activism abatholerate ukuhlukuluzwa. I-background yethu yiliyana ukuhlukuluzwa kube yinjayo kube yinto ebayijwayelayo. So ukuhlukuluzwa kwenziwa abantu lapha wenza umuntu lamaphepha wakanamaphepha kugcina ngezo kufana.
Umnumzana Butholezwe Nyathi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association South Africa ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga ekhona le kwele South Africa. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amabandla akumanyano we-MDC Alliance izihlalo okwakuvunyelwene ukuthi azancintisa kuzo kukhetho oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akuzimangalisi ukuxokozela osokuqhamuke kulumanyano. Kuviga uMavis Gama.
Iningi lamabandla akumanyano oweMDC Alliance afana labo Transform Zimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume, ele People's Democratic Party elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, kanye lele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welshman Ncube asola umkhokheli weMDCT umnumzana Nelson Chamisa embeka umlando wokuphambuka kulokho abavumelana kikho. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance umnumzana Morgan Komichi uthi akusiqiniso lokho okuchiwo yinkokheli yamabandla la. Okukhona uKomichi uthi yikuba kwangeniswa amalunga alesisindo kulezo zigaba lamaward ngenjongo yokuthi banqobe ukhetho lukantulikazi 30.
We effected changes in Mazwesa.
Abethwa sebakhethayo ebandleni bebegcine ukwedlula abalethwa yi-alliance. Saguqula lowo owayekhethiwe ukuba amele isigaba seMazoe South lapho kwakukhethwe khona uFaith Chakwela eMazoe West, bekulo Tamari Chimanzi kuthi eMazoe North kwakubekwe uTinashe Muchuri. Laba bantu kabaziwa nguZulu wakulezo zigaba, ngakho belifuna senzeni singene kukhetho labantu abangaziwayo? Lifuna sithabise abantu abalutshwana nje, kumbe sithabise abantu bakuleso sigaba? Kungakho senza leyo nguquko isenzayo.
Kodwa ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi akumangalisi okwenzakalayo kwe-MDC Alliance. Omunye walezi ngcwethi ngumnumzana Bekezela Gumbo osebenza ephansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Indaba leyi esenzakala ku-alliance yokuthi abantu i-MDC kaChamisa isinjani isithatha isijwamula amasithi ithathela ama-alliance members, indaba mina engayibona kudala ukuthi izayenzakala. Ngenxa yokuthi uyakwazi ukuthi kathi sekuyi-last minute abantu laba ama-alliance partners ngaze qasha ukuthi senizimela bodwa, awusoze ube lani, usoze ubancede ngoba abantu vele bona sebejwayele ukuthi bazavotela umuntu we-alliance. So into kathi sikhaya ukuthi izayenzakala, ikakhulu kumaphati Ncube nguye kathi singakhalelanga ukuthi ngathathelwa amasithi. But laba abanye esikhangelisa ukuthi ngakwenza ngoba one abantu bangikhona akula kumbe singathi le yi-constituency yakho layo sibe ukuthi nxa singamthathela akula lapho njani uza compete akula. Into kathi siyikhangelele nalo ukuthi ngayenzakala, especially ngomuntu nje ojamisa songani ufuna i-power kakhulu.
Ingcwethi zithi kodwa ziwelelana lokunye kokwenziwa ngabe-MDCT ngoba kungasizi lutho ukuthi kuyiwe kukhetho kubekwa abantu abazamela i-alliance bengaziwa nguZulu njalo abangasoze balunqobe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ku-Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela impilo ephilwa iziphepheli zeZimbabwe kwamanye amazwe afana le-South Africa le-Botswana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Indonesia selikhethwe ukuba lilunga lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations okweminyaka emihlanu elandelayo. Leli lizwe liba lilunga lamazwe abalisa ele Germany, South Africa, Dominican Republic, le Belgium. Inkampani ye-Schweppes Zimbabwe ithi isiphendukisa inamnete lemazowe eliyisitapitapi ngemva kokukhonona kwabathengi Vesithi inamnete elilechukela ephansi eliqale ukulungiswa inkampani le kunsukwana ezedluleyo bebengalithakazeleli. I-Schweppes yona esebenza iphansi kwenkampani ye-Coca-Cola ibingasathengisi imazowe elechukela enengi ejayelwe ngabantu ngoba isithi inamnete leli lilakho ukubangela imikhuhlane echukela efana le-diabetes. Ngalokho ibisithengisa inamnete elilechukela eliphansi kuphela. Kodwa uZulu uvuke ubhova wakhonona kakube esithi inamnete elitsha leli kalifuni ngoba lingamnandi. Lokhu kwenze inkampani le yazisa namuhla ukuthi isiphendukisa imazowe yesitapitapi. Kodwa ithele elechukela eliphansi izaqhubeka ithengiswa layo ukuze abantu bazikhethele. Sixoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Pepe sambuza ukuthi ubona njani lolu daba.
Imazowe ibe licebo elihle kakhulu lokuthi ilondoleze impilakahle yabantu ngoba lezi nsuku ichukela ingeyinye imbangela yokuthi abantu bebe lemikhuhlane eminingi ebakhathazayo, ebalelisa sugar diabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane ye-BP. So ngenxa yokubana abantu abaningi banatha imazowe almost on a daily basis nje kaningi kaningi ngelanga, ichukela lilaphana lilimaza kakhulu i-health yabantu. Kulama-organizations amaningi umhlaba wonke jikelele avumelanayo ukuthi abantu impilakahle yabo ibe ngcono kumele ichukela lehlise. And ngiyakukhola ukuthi i-Schweppes kade ilandela yona leyi i-advice, especially ama-organization anjenge-World Health Organization babakhuthaza kakhulu ukuthi impilakahle yabantu ibe ngcono ngoba imikhuhlane ekhona lezi nsuku ngenxa yechukela ilokhu isiba ningi, abantu abaningi bagula kubangelwa yichukela. So icebo lalo licebo elihle kakhulu.
Abantu bona balolwazi olwaneleyo yini ngengozi abazifaka kiyo ngokudla ichukela eliningi kumbe ngokunatha amazowe la ale chukela eliningi? Nanku phela bayala leli elile chukela elincane.
Hawu, ulwazi lulutshwane ebantwini, ikakhulu nge-aspartame. Kube labantu abaningi abajikela i-information eningi kuma-WhatsApp laku-Facebook bekhuluma ngokuthi i-aspartame le iyakhoza i-cancer, iyakhoza imikhuhlane enzi-enzi. Abantu abaningi bayethuka ngoba abantu ulwazi abalali ukuthi vele i-aspartame lena iyinto eme kanjani. But yona vele i-aspartame yinto elingisiweyo, yalingiswa ngama-scientists and yathestwa ngama-organizations amaningi abalolwazi ukuthi kumele isebenze njani ebantwini. Amanye ama-websites akhuluma kubi ngamanye ama-components, bahle bagcona bagcona abantu bayithuka bahle bathi hayi sesifuna imazowe yethu endala, but ulwazi abantu bengelalo.
Abanye bacabanga ukuthi ichukela elikumazowe leli elimnandi kakhulu bathi natural ichukela yama-orange vele i-healthy, ilempilakahle elungileyo ayilankinga. Kunjalo?
Kungananzelekayo kubhalwe 50% orange juice, but i-sweetness yona leyana ku-orange ayeneli ukuthi imazowe ibe sweet ngendlela ye-sweet ngayo. So ukuthi kudayiluteke kuya-edwa enye ichukela ukuthi ibe lokumnandi kunaleya, ayisuke ukuthi i-natural sugar yodwa, hhayi.
Umnumzana Romeo Bebe yingcwethi kwezokudla sixoxelaye ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo namuhla wethule ugwalo lwezithembiso athi uzazenzela uZulu alubana ethe wanqoba kukhetho lokudinga umongameli. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lwezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha, imanifesto umoyo uthi abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli esele leminyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthe abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngibe ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi ngazikhangela ukuthi ilizwe lethu singalilungisa njani, singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Simele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu kade sisebenza njani njengabantu. ukufa kwelizwe okuningi khathe sikusengqondweni yethu. Simele sikhangele ukuthi sicaba kanjani, sihlala labanye abantu njani, singakazi hluphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye amazwe. Simele silungise, simele sizilungisele thina.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU PF kayisoze yaluqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandle kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esibuleli ilizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Nxa kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukulu ibe sibanika umsebenzi abangawaziyo. Nxa sifuna ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, simele sidinga abantu abakufundelayo lokhu esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvele umntanakho angayenzi corruption, kumele umeke la ejele ukuthi ilizwe lisilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokwethulwa kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni.
Mina my biggest challenge ngokuthi in the next 5 years ngiyabe ngingaphi. Okay, I'm 33, so youth yami izaphela in the next 2 years. Sikhangelele ukuthi ngivote upresident ozaletha i-rehabilitation to Zimbabwe, ozasibisela back to the world level lapho sizazakala khona as the University of Africa.
UNyamanza ugcizelele ethi umoyo nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ebunzimeni elikibo ngoba eseleminyaka eminingi esebenza lenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolonyaka lokudinga umongameli namalunga edayela ephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU PF embusweni bethi umoyo ungusomabhizimusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sana moyo sengimzisile wonke okhulumayo imanifesto yakhe ngibalile. Ezani yonke ngiyayazi, zingayibala le MTC ngiyazi. Abantu abaningi ngimbuza abatshana bembuza khona ku Twitter and social media. But into engayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngupresident. And kusukusela namuhla ngizaqalisa ukutshela abantu ukuthi unkosana moyo kumele simfake e-state house ngoba nguye umuntu esimfunayo. Is the right candidate esiyifunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina mbili 8% okuthi ngala libambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amajumi amahlanu ekhulwini 47% ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Siyabonga jaha elidala. Likhumbuleke zihlobo zami ukuthi uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kumzuzu emibili elandelayo. Lilo Blessing Zulu lo sithandekile Mhlanga lapho abazaphatha khona udaba lweziphepheli. Njengoba lamhlanje nje kulilanga lesiphepheli i-Refugees Day okulilanga elinanzwa emhlabeni jikelele lizakhumbula izizalwane zeZimbabwe zisabalele zigcwele yonke indawo emazweni afana lapho Botswana, kwele South Africa, Zambia, Mozambique, Britain, America khonapha sikhona lathi. Yilo ke udaba esiluphathayo ku-Live Talk lamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liyakulandula ukuthi lihluthunele amanye amalunga e-MDC Alliance izihlalo. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.